sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNtulikazi 2021 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 izolo eZimbabwe.
Siyananzela ukuthi umumo weze COVID-19 awumuhle, inombolo ziyaqansa ziyaphezulu.
Abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuba bengahambi ezimfeni ngenxa yokumemetheka ngamandla kwegciwane le COVID-19.
Abantu lokhe bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisikukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane.
Inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zilwela abantu bakwaleZimbabwe na bayahlupheka abantu ngokuswelakala kwezikolo zemfundo ephezulu.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi izikolo zethu zikatshana.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 babulewe umkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe izolo. Wathi bedlula kancane inkulungwane lamakhulu amane 1445 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lengxenye 2588 asebebulewe umkhuhlane wa COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi sokulabantu abedlula isigidi 1,132,045 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikhuca mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela Sempilo Hospital uthi umkhuhlane lo umemetheka ngamandla ngenxa yokuthi abantu kabalandeli abakutshelwa nguhulumende labezempilakahle.
Amandla bezulu lapha asehambe nompola umkhuhlane lo mubi obhubhane we-coronavirus esesahlasela ngawo sakhuluma ngawo kwazi kwaphela umnyaka. Pho umkhuhlane usungenile ekhaya usuhlasile, asebewunompola bewuphanana uyamemetheka uya phambili okwamagama. Njalo bazabona izimanga abantu sebesifa okwamagama. Abantu kabalalele khona lokho esikukhulumayo ukuthi lo mkhuhlane unjengefreezer leyabonwa ngabadala uzobhidliza imphefulo eminingi lapha emhlabeni. Yikho kumele umuntu ananzelele ukuthi umphefumulo wakhe awusozubhidlizeki. Elalele khonokho esikukhulumayo ukuthi kumele baziphathe njani. Bengayenzi isiminye eminye. Njalo abantu lokhu besala ukuthi bagqoke ama-face mask okuzwayo. Lokhu bekhipha amakhala abo behamba bephefumulelana. Pho umkhuhlane lo ubhubhane lolu lapho lunompolwa khona amakhala nxa evulekile.
Ungwenya uthi akusamelanga abantu behambe ezimfeni.
Lapho ezimfeni umuntu engezwa kuthiwa sefelwe yisihlobo sakhe. Segijima njengomuntu ekhala. Ekhohlwa konke lokhu esikukhulumayo. Abantu lokhu bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisikukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane. Yikho abantu siyacela ukuthi abantu nxa kuwukuthi umuntu utshiwe yi-coronavirus, tshiye nge-coronavirus, bengaze babuthana. Kufakwa ilanga lelo lapho abazahamba khona belandela izinqumo zikahulumende ukuthi bahambe bamachumi amathathu, behambe beka umuntu lo osesitshile. Bayekele ukubizana besenza izimfa. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Njalo imngcwabo kakuhambe isihlobo kuphela. Umuntu engazowathengezwa imfa yonke segijima akusesilesi sikhathi elisijayeleyo. Isikhathi esibi umuntu kabekwe ngabantu abakhe izizalwana zakhe. Abaningi liqhalelane ngamafoni lingaze lagijima lisiyabuthana. Ngoba kuviki ezayo lawe uyabe buthanelwa.
Abantu abaningi bathi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe lapho kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19. Unumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Nombolo ziyaqansa ziyaphezulu. Sinanzela njalo ukuthi khathesi le iDelta virus le khona kukhanya abantu lokufa kuba khona, kodwa ukusikhathazeka ukuthi abantu abalandeli izimiso ezifakiweyo. Abakhona abantu abaleyo bedele ukugqoka ama-mask, bakhona abantu abaleyo bedele i-social distancing, kula bantu abaleyo bengafuni ukusanitize. So abantu bayaxwayisa ukuthi kulanzele khonokho. Njalo sokulo mthetho ocacileyo ukuthi kukhanya ungathi okunye yenza igciwane liqhubele siya phambili limemetheka ngabantu ababuthana nxa kufiwe. So abantu bayacela ezimfeni singabaningi sibe yi-30 emangcwabeni singayi, kodwa abantu ngenxa yesiko lethu esasilala kudala balokho besenza inkani kube lokho beqhubeka besiya ezimfeni. Kodwa ke siyacela ukuthi bangakwenzi ngoba langale emangcwabeni akulahluphi. Ukhansile uselabantu abaqhathile abasebenza ubana basincedise ekusebenzeni ukugqibela umufi. So abantu abakunanzela ukuthi abahlale ezindlini bangabhungi uphumaphuma njalo balandele izimiso ngoba ukufa kukhona lo igciwane liyamemetheka okwesabekayo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula 1,000,092,613 sebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwaphepha abazinkulungwane ezingamajumi amahlanu kumkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende ukhangelelwe ukuba uzathenga amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ayisilinganiso sokungamadosis afika izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million kusiya phela uNtulikazi. Inhlanganiso yentathele zindaba ebona ngenswelo langenhlelo zabesifazana eZimbabwe Women Journalists ithi iza kwenza umhlangano omkhulu namhlanje wesikhumbuzo sikaMuyi uSandra Nyaira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Unkosazana Praxedes Jeremiah osebenza emsakazweni weStudio 7 uthi kulabantu abaningi abakhangelelwe ukuba sesikhumbuzweni lesi abagoqela abasebenza loNyaira labanye. UNyaira ungcwatshwe izolo emathuneni eWarren Hills eHarare. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda kwenza uphenyo oluveza ukuba abantu abayisilinganiso zokufika phose amajumi ayisificaminambili ekhulwini 79% bathemba inhlanganiso ezizimeleyo okwedlula umongameli, inkokheli zamabandla okholo, idala lephalamende kanye lamapholisa. Kodwa kulabanye abantu abathi inhlanganiso ezizimeleyo kasaqhubi kahle umsebenzi. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lilenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu lokunye, kodwa iningi lithi inhlanganiso lezi azisalandeli indlela eqondileyo yokusebenza. Bathi ezinye sezisebenzelana lamabandla ezombusazwe kumbe lebandla elibusayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mzacangulube uthi zikhona inhlanganiso ezingasebenzi ngemfanelo eZimbabwe.
Abaningi bakhona ungakhangela kuhle kuhle bagxila kuma issues endabeni zokuthi ozokuthuthukisa izindawo kumbe zokulwela amalungelo abantu, but kabasasigxilanga kwezombusazwe.
Unkosikazi Abigail Mubambi okwinhlanganiso ye-hashtag this constitution uyakusekela lokhu.
Indaba eyama-CSO sibili yeyindaba ehlukumezayo ngoba iyahlanganisela impilo zabantu. EZimbabwe i-politics yala i-toxic isuke iphambanise umsebenzi omuhle oyabo senziwa ngama-CSOs. Sikhona sibili yebo isandla esangaphandle laso osiyangenela, uthola ukuthi lakhona apha le internal politics yalapha layo kwesinye isikhathi iyaphazamisa umsebenzi.
Unkosikazi Mubambi uthi ezombusazwe yizo eziphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, uthi kufanele kube lemithetho yokusebenza kwenhlanganiso lezi. Umnumzana Ndodana Moyo osebenzela esabelweni seMathebeleleni South laye uthi sokonakele kunhlanganiso ezizimeleyo.
Kubo early 2000 lezi inhlanganiso bezikhanya kakhulu zifuqa umkhankaso esingathi advocacy ebezilwela amalungelo abantu. Kunsuku zakhathesi ananzelela ukuthi ama civic society organizations asethatha icele lamabandla ombangazwe.
Kodwa omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo okuhlanganiswa ibhethu likaZulu usola uhulumende ngokukhuluma kubi ngenhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ezilwela amalungelo oluntu.
Amanye ama NGOs ngokubona ukuthi uhulumeni akakwanisi ukulalela intando yabantu bagcina labo sebeza alayina le opposition. Ibabe bona ukuthi akungazayo kwaba le democracy kulombusazwe lo okhona.
Abantu abaningi bathi akumelanga inhlanganiso lezi zibe lamacele kulokhu eziwenzayo. Umnumzana Patson Xaba, isakhamuzi sakobulawayo esilwela ukukhululeka kwamthwakazi, uyakusekela lokhu.
Inhlangothi ezimele amalungelo oluntu zazifanele zisebenze zingathathi uhlangothi. Lokhu kubangelwa yikuthi kule mali phakathi abayizuzayo okuyinzuzo yabo yokuphila.
Loba kunjalo, umnumzana Khumbulani Maphosa olwela amalungelo oluntu uthi inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zisebenza ngemfanelo loZulu.
Ungathi uhlabe ukungasebenzi kuhle kwebulawayo City Council njengesibonelo, ukhangele zamanzi kumbe ezokubuthwa kwezibi, ngiyathwa yindaba uhloko zibulawayo City Council ngenxa yokuthi yona ilabo councila be-MDC, kuchuthi wena njengenhlanganiso usekela uhlangothi lwezanu.
UMaphosa uthi abakhala kakhulu yibo abalomona, hathi inhlanganiso lezi. Abadala bathi imbuzi idla lapho ebotshelwe khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwezamaphandleni namhla sisesigabeni sekuwana kuward 8 ebulilima East esabelweni seMatebeleland South, lapho sixoxa khona ngodaba lokuselakala kwezikolo zemfundo yaphezulu, ama-secondary schools. Udaba lolu silethulelwa inhlanganiso yapha kuTrust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Unkosazana Hazel Msimanga usungula lingxoxo.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi izikolo zethu zikatshana, considering i-secondary school is too far from lapho esihlala khona, something like 23 kilometers away from our home state. The thing is, kusenza ukuthi singaqedi ukufunda ngoba ama-long distances akhona abamaningi kakhulu, suka siswele interest esikolo. Ungahamba this long distance ufuka udiniwe, first four periods uyabe ungafundi, uyabe usaresta. The other thing, endleleni leyi akulamizi, so i-protection yakhona it's low. So uhlangana lokuhlukunyezwa lento eziningi ezihlukeneyo okungakwenza ukuthi ungabile interest indaba zesikolo.
Unkosazana Henrietta Dube uyakusekela lokhu.
Bengifunde phakama, hluphe bengihlangana lalo ukuthi bengihamba ama-long kilometers, 20 kilometers lali bengifika ngidiniwe, ngingasatholi isikhathi sokuthi imbale even nxa ngitshayisile khaya, ngingatholi isikhathi sokustada. Futhi benenkinga yodaka nxa izulu linile, besihamba ngesidaka fika zezingcolile esikolo, lokuba manzi kwesikhathi fike ngimanzi.
UMandla Nkosi Nkomo uvumelana laye.
I-issue ye-secondary school yeyinganto iyinkinga ngoba mina ngedambe ngokha 6 kilometers injalo every day, Monday to Saturday, because sometimes uyabizwa nge-Saturday ukuthi uyefunda, of which amadini onke la iviki uyagcina ungasela interest kakhulu ngale kufundeni. So most of abantwana bendija apho sigcina saphumeleli ngenxa yokushota kunoko isikolo esikatshana. Le ndlela lapha inganto ayikho kude ebantwaneni ngoba isi iganga from khona le ekumanguba to Nduja iganga. So kwiganga kunjalo kuyangekho safe, kulabantu thela abayenza i-violence kakhulu khona ale sidakeni.
Sima lapha kuhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yapha kuTrust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubekhangelele namhla ukuba uzathanyela emigwaqweni eduzane lalapho okwatshontshwa khona impahla ngabantu abangena ezitolo benza santando, ngesikhathi kulabanye ababekhonona ngokubotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Kukhangelelwe ukuba kusasa kuzaqiniswa elinye njalo icala lobukhohlakali elethweswa uZuma. Lokhu kubikwa ngumsakazo kweVoice of America. Soko isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko senziwe manje. Ela baba mkhulu namasiko.
Babe, uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngemisebenzi kaLozi K. Silomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Nxa sikhuluma ngoLozi K, umama owayephiwe ukukhalipha kakhulu, yena owayezalwa nguChocha Dlodlo emzala loMachabalala. Yena uzelwe ngo-1855 waze wayakhothama ngo-1919 mhlaka 23 February ebulawa isifo esasihlasele isizwe simnyama esasibizwa kuthiwa influenza. Yena ke ngebhadi ke wayengana mntwana, kodwa kukhona inkosazana wayikhulisayo eyayibizwa kuthiwa Mustambe, inkosazana uStambe. Umama uLozi K wayetshatwe inkosi loBhengula, njalo wayefavorite inkosi loBhengula ngokuhlakanipha.
Kwenzakalani isinyamalele inkosi uloBhengula?
Kuthe ngomva kokuchitheka kwesizwe samahlabe Zulu sichithwa ngabamhlophe ngo-1893 kusiya ku-1894, umama uLozi K wabutha yonke imfuyo yenkosi kanye namakhosikazi wayakha umuzi ebubi okuthiwa kukonkosikazi. Lowo muzi wawubiza wathi kukonkosikazi, khona lapho okulendlinza lakhe khona. Wazethatha induna umtshana Khumalo lomfanyana Khumalo ozala umlonyeni, umlonyeni ozala uMabhikwa, ukuthi beqaphe ke lesiyana sigodlo.
Okunye ke kwabalanda, wenzani uLozi K?
Kuthe ngo-1896 kwaba nomvukela wamahlabe Zulu owabizwa kuthiwa yimpi yehlokeli bomvu, wawuholwa ngumama yena uLozi K. Kwakule butho lapho ingubo insukamini siziba ihlathi lameva kanye nayo imbizo la ubaba umtshana Khumalo. Leyo mpi le yathatha isikhathi eside kakhulu, kwagcina kusiba ke lokukhulumisana phakathi kwezinduna labamhlophe. Ngomva kwalapho kuthe sokunokuthula ke kaphelelanga lapho ke umama uLozi K waba le project yakhe yokugqugquzela isizwe simnyama samahlabe Zulu ukuthi sifunde nalemfundo yabamhlophe. Kasayisaphelelanga ke, kasayiqedelelanga iproject yakhe ngoba kwasuka wahlaselwa yileso sifo leso esenfluenza ke ngesikhathi esiyakhothama ke ngo-1919 mhlaka 23 February. Lapho ke kwayehla khona ifeli imnyama esizweni samahlabe Zulu kuchitheka kwazo. Lanamhlanje sasala singalamalusi.
Simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besiquka lomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna ukuthi sikhangele udaba lokuthukuthela. Ngiyakwazi empilweni siyazonda sithukuthele sonke, kodwa kulabanye abasebayenza ukuthukuthela kube ingxenye yakhe ngenxa yokuthi uyabe sehlule ukuzithiba lokuzibamba. Ngifuna ukubala kumaHubo 37 ivesi ka-8 ithi yona, zithinte ekuthukutheleni, uyekele ulaka, ungazikhathazi ngoba kubanga ukona. Ngakho siyananzelela nxa sikhangela eBhayibhilini sizafumana ukuba uJesu ngwakhe wayethukuthela kwezinye izindawo. Siyamnanzelela laphana engena ethempeleni efica bethengisa, wasesithi yena selisenza indlu kababami ibe ngumkambo. Bathi wathatha umchilo waxotsha wonke umuntu, wafuqela amatafula eceleni elokuthukuthela. Manje kwehlukene njani ukuthukuthela kukaJesu lalokhu ukuthukuthela okuletha ukuthi umuntu agcine esona? Siyabona ukuqala ngifuna ukutshengisa lapho ukuthi kuba khona ukuthukuthela uNkulunkulu akuvumayo. Lokho kusho ukuthi ukuthukuthela okulobungcwele phakathi. Nxa sibona abantu besona ulelungelo lokuthi uthukuthele ngoba simbonile lapho uJesu esibalo laka efica ethempelini abantu sebenza ithempeli laba ngumkampo. Njalo siyamfica uJesu esibalo laka nxa ehlangana labafarisi ebakhuza njalo ezonda lapho esithi lina linjengamangcwaba alamathambo asewomile ngenxa yokuthi liyadukisa abantu. Ngaso sonke isikhathi nxa sikhangela uJesu wayesiba lolaka kumbe lokuthukuthela nxa ukulokona phakathi lokumelana loNkulunkulu. Wayengaphonguba lolaka nje entweni yonke. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi ngakhangela sengiqathanisa lempilo kaMose, siyakwazi ukuthi into eyayenza ukuba uMose engangeni eKhenani, engangeni elizweni lesithembiso, yikuba uMose waba lolaka. Kwathi abantu bakaIsrayeli sebetshengisela ukungalaleli uNkulunkulu esebenzele yonke into, bekhalela ukuthi bethole amanzi okunatha, bekhalela inyama, bekhalela ukudla, uMose wayelokhu ethukuthela esiba lolaka. Ekugcineni siyambona uThixo esithi kuye, tshaya kanye idwala ukwenzela ukuthi kuphume amanzi. Yena watshaya kabili esezondile. Njalo siyahlangana lo Mose laphana evela phiwa imithetho nguNkulunkulu. Wathe sehla wafica sebekhonza izithombe, wafika watshayelela phansi lapho uNkulunkulu ayibhale khona imithetho ayifuna ukuthi abantu bayilandelele. Ngakho ke ulaka lukhona, siyalufumana eBhayibhelini lisiba khona. Kodwa kanti siyananzelela uPawulu uthi yena ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Ngakho ke lapha bemfuna ukuthi sikhangele ukuthi ye ukuba lolaka ungaba lalo, lokuzondo ngazondo uzondiswa ngomunye umuntu. Kodwa siyananzelela ukuthi iBhayibheli lithi ungahlala kunjalo uyangena esonweni ngolaka lwakho. Kwezinye isikhathi kuyadingakala ukuthi udobhe umakhala ekhukhwini, ufonele lowo muntu okucaphulileyo, uxolisane lalowo muntu, kumbe kungkhaya ulwe lonkosikazi. Akumelanga uvume ukuthi kwedlula amalanga amaningi lingahlalanga phansi lobabili latshengisana ukuthi kanti laphana ubusithini.
Akuyibhethe mfundisi.
Baba Nkulunkulu, siyathandaza igama lika Jesu kulaba abalaleleyo ababa lodubo lokuba lolaka lokuthuthela ngaso sonke isikhathi. Nkulunkulu wami, ngabe ungaphilisa imtshado, uphilise ubudlelwane babantu phakathi kwezihlobo labangane lasemabandleni, abantu bengalwi. Egama lika Jesu siyathandaza, amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu Jakelidala Ntungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigove. Namhla kuhlelo silo Decent Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative. Siqhubeka sikhangela ukuthi uhlelo lweCOVID-19 lockdown luphazamisa njani impilo zabatsha elizweni. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Nantu udaba esilalo uhlelo. Yini umbono wakho?
Ngiyabonga ithuba Mike. Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasesikoleni luhlupho osoluvamile kakhulu, especially kade singesikhathi se-COVID-19. Khuluma nje kulama cases othola ukuthi khona abazithwala besesikolweni, and most of our families ngapha they are child-headed families, abazali ba outside the country. Ngangixoxa nje labadala, uthola ukuthi abadala bayathi ukuthi khona sokulabantwana ababehamba behlale maybe bengekho lasekhaya, uthola ukuthi abantwana bayahamba labantu abadala. These things they lead to uthwala kwabantwana besikolo. Then the other thing ukuthi khona i-sexual health education akusinto evamileyo due to uzilo esibalalo lenkolo yethu ekhona, even lama values ethu le culture. So most of the time uzathola khona the same region ethu affected nge pass rate is the same region eyabile high rate kokuthwala kwabantwana besikolo.
Silokhe sikudaba lolu, uhulumeni usanda ukubika ukuba abesifazana abangaphansi okweminyaka ewu-16 abayenelisi ukuphiwa ama contraceptives ngaphandle kokuba uphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labazithweleyo lilokhe likhuphuka njalo uhlelo lwe-lockdown luqhubekela phambili. Awusitshela umbono wakho ngalokho okusanda ukwenziwa nguhulumende.
Mina ngombono wami uhulumende lapha akayicabangisisanga le nto leyo ngoba siyitshaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. Ukuthi si-ignore ama-challenges esibhekane lawo and pretend as if khona le nto le asibhekane layo. It's hard ukuthi si-accept ukuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. It's really hard. It's something which you need a collective approach ukuthi siyenze. Ukuthi size sifike esimeni sokuthi khona siyivumele. Singabazali lo hulumende wonke nje ama-stakeholders. But yinto esikhona. Kuhle ngoba sesiqala ukukhuluma ngakho. But lesi sinqumo sokuthi uhulumende ethi khona abantwana basizobethwa ama-contraceptives kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. I-sex education needs to start ezikolweni and involve labadala.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumakungoyi Dube Gqiba lingxoxo.
Njengoba sokuvelile ukuthi lockdown isikhweze izinga lokuzithwala kwabantwana besikole, into esibalulekile manje ukuthi khona sizitele ukuthi khona sokwenzakela. How best can we avoid ukuthi khona kungaqhubeki kusenzakala? I-COVID ikhona, it seems sazophila layo kusiya phambili. So into ebalulekileyo ukuthi khona landele yonke indlela abezempilakahle abathi ukuthi khona singahambelana lakho. And I'm sure one of ama izindlela abezempilakahle ababekhangelele ukuthi sizenze yokuthi i-sexual health education kube yinto ekhona ikwanisa ukufithwa ini kusilabhasi ukuthi abantwana bezwisise ukuthi khona kwenzakalani. Since kathi esikwi-lockdown lezikole zingavulwanga, kutshengisela ukuthi khona i-challenge le isuka ibe khona kakhulu. And into engayenzakalayo kunezibhedlela kube khona indlela yokuthi ama-nurse abe equipped ukuthi khona akwazi ukuncedisa bona abantwana abasakhulayo abafikayo. Kube le ndlela lokuthi khona amapolisa maybe through victim friendly unit bekwazi ukufinyelela kuzakhamizi, because that's where it needs ukuthi khona kubonakala ukuthi umsebenzi ukhona, because khathesi amapolisa yiwo angaba le ndlela yokuthi khona angafinyelela kuzakhamizi ezehlukeneyo.
Hayi, isulukandaba lumzwile umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative. Nguye besilale namhla kuhlelo kwanelo kwanamhla zohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana nabatsha elizweni. Olebalulisayo ngumaigobe mthokazi omuhle zimpapo muhle, sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Wezemidlalo siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo Elijah Nkala ongomela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokugijima wama-Olympic Games ngomnyaka ka-1988. Uyaqala umncintiswano wama-Olympics kwele-Japan kunsukwana ezilandelayo. Unkala ukhuluma ngokuzinikela kumncintiswano we-athletics lezicoco zakhe eziningi.
Kumele enze njengami, kumele azinikele, enganathi, engabhemi, ebe ngumuntu osobho ohlala e-right, engalaleli ubuhlungu be-training. Engalaleli ubuhlungu be-training ngasoze ephumelele.
EZimbabwe umdlalo we-athletics ubona njani i-future yawo?
Ya, umdlalo we-athletics isikhathini esiningi lakudala vele wawuthathwa ungakhangelwa njengomdlalo oqakathe kakhulu, of course, ngoba kwakuqakathekiswa amabhora labo-hockey. Kodwa kathesi umdlalo njalo i-track and field ibingaqakathekanga kakhulu ngoba ibingela ama-prize. Into ade iphiwa kwekugijimeni ade bephiwa ama-prize ngabantu abama-marathons. Yibade bethola ama-prize. So i-track and field yiyo abantu eZimbabwe ade bengani bayikhayelela phansi ngoba ayela nzuzo. Yikho kwade kukhona. Kodwa kade simbona ngani mina indlela engangiyenza mina nxa seza ungama-local competitions bengicela bengena kubosomabhizinisi abancane benika amapheni abantwana ongamasepa ongama-colgate bexubhe ngibanika kube ngama-prize wama-exercise books. Yikade ngwe just ukuba motivator ngisezela ukuthi liyana indlela ukuthi kuthiwa i-marathon yethu lama-prize bekufaka eceleni.
Ngezicoco zonke lezi babunkala ubona ngani i-athletics yakulethelani?
Ngezicoco kuphela wabisa udumo, but ngakule mali kwama njengamanye amazwe ngakathesi ngame good asset ku-community ngangancedisa abantu nxa ngangaphiwa engangikuphiwa nxasiwina. But asiwina khona okwamametha, since I'm saying ukuthi vele kwakungela even monetary owawuyithola.
U-Elijah Nkala wangena kumncintiswano we-Olympic Games ngomnyaka ka-1988 kwele-South Korea. Sixoxelaye esemawabeni eMatabeleland South. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Brooks.